Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhla ka 18 Mabasa 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
This is our parents. We all have a duty and penance to support this bold and transformational development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuthi imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa.
Uduve lezambuzi kuyinkinga enkulu kakhulu endaweni ngoba abantu abaningi abanazambuzi.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba lwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lekholera. Italy le-Senate lakwelemelika lilahle imizamo yokuxotsha umsebenzi umphathintambo wendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary umnumzana Alejandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho we-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uphinde wathi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe, ngakho ke kuqathekile ukuthi uZulu laye abambisana laye kweze kulimizamo. Loba kunjalo banengi abathi kabathakazeleli uzibuse. Umlondolozi Ndlovu sethelela ludaba ngokugcweleyo.
Khuluma namuhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amane lane 44 kazibuse eMurambinda esabelweni seManicaland. Umnangagwa waze ukuba umnotho welizwe uzathuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwemali entsha le.
This is our parents. We all have a duty and penance.
Silomlando wokuba siyisekele ngoba izaguqula impilo zethu.
Uqhubeke esithi loba nje abaningi bengayethembi imali, iyo yodwa indlela ezakwenza ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuke. Abantu abaningi bathi imali le ifana leyohlobo lwama bond notes kanye lama bearers checks. Umnangagwa ekhuluma emkhosini lo elemelika lifisele abantu bakweZimbabwe usuku oluhle lisithi lizaqhubekela phambili sisekela uZulu obhekane nenhlupho ezishiyaneyo. Umbiko lo wethulwe ngophethe uhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Ukusenjalo umnangagwa uqhubekele phambili esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka eZimbabwe.
No Zimbabwean will succumb to starvation.
Akula muntu weZimbabwe ozakufa ngendlala. Siyadinga imali ukuba sithole ukudla komuntu wonke.
Omele isigaba seMathebeleni South edale leSenate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi abantu babhekane lobunzima obumangalisayo obugoqela ukusetshenziswa kwemali entsha eyeZimbabwe Gold ukumbe iziki.
Sina sibone ngani okwezimali lokukhupha amazero kithi njengabantu beZimbabwe kusebenzele. Kube ngani umkhono omuyalungiswa kuqala.
Omela isigaba sebulawayo North edale parliamente uNkosikazi Minenhle Gumede uthi ulethemba ukuthi izasebenza imali yeziki.
Sifisa ukuthi kwakhona la yona le imali isebenze la ngendlela eyayisebenzela abantu ngayo endulo.
Abanye abahambe emkhosini lo ngokhokhela elinye icele le Citizens Coalition for Change uSkhwica Mfundo Osman Ncube ophethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla leli umnumzana Sengozo Chabangu uSkhwica Mfundo Love Momaduku okubandla le National Constitutional Assembly umnumzana Charlton Wende umnumzana Clifford Hlatshwayo umnumzana Richard Tswangirai umnumzana Happy Mochi Dziba labanye abaphikisayo. UChabangu uthe kuqondile ukuthakazelela uzibuse
ngeyabantu bezimbabwe
banengi abangathakazeleli uzibuse umnumzana Gilbert Nduna obevele silobela obesemkhosini lo uthi uyadanisa ukuba kuthakazelelwa uzibuse ilizwe libhekane lobunzima bomnotho.
So into esijwayele ukuthi bayathatha nje imayikhi bekhulume khonoko kodwa kungelakho abakwenzayo njengohulumeni.
Umkhosi wanamuhla unanzwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 44 Unity, Peace and Development Towards Vision 2030. Ngimele iStudio 7 ngiseMurambinda ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo amazwi kanobhala obona ngobudlelwana beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken awukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela uzulu weZimbabwe kunhlelo zamalungelo oluntu kanye lokubafisela uzibuso omuhle aza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kusolayela eMelika esithi iziphathamandla zalo kumele zize eZimbabwe aze zifundisa ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya amazwi kaBlinken untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo ombusazwe njalo eyingcwethi kwezokwethulwa kwembiko uDr. Mthulisi Mathuthu.
Umbiko kaBlinken awumangalisa, into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyavela obala ukuthi abaholi be-America bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledli le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini ingani ngoba bayazi ukuthi udubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo, ayikhokhelwanga kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imibiko abahlala beyethula abakumangalisi, kodwa esingakutsho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe, ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe. Bona ngokwabo ababayinkinga ngathi abantu makhaza nje udubo lungaphi lulaphana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lombuso okhululekileyo eZimbabwe, kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo umongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi yidemokrasi lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi uMnangagwa ufundiswe ngomgabe ngumntakamgabe la uthe nje ekhipha umgabe watsho ukuthi yena umgabe umbona enguyise. So yonke into nje ezwa ngumnankakho ngawukhangelisisa okuningi kwakhona ufundile kumgabe ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngokuthi kaholi kahle, uzimisa ngapha kudemokrasi, uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa ngumgabe ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu, abantu bayamthanda.
Iyona iZimbabwe ungathi imingaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sile minyaka yonke le iseyathola uzibuse?
Kwakwenzakala kathi siZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44 ithena iminyaka le esesi ekiyo manje siloke sathatha uzibuse. Akunzima ebantwini, angikholwa lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale. Kuyini okubasusa ekhaya? Basuswayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo, hhayi kabalethela ngalutho abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngingathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi ha kulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokhu behlupheka, abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapho bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshaywe ngabantu babulawe ngabantu babuyele ekhaya futhi bayedibana lo dubo olufanayo.
UDr. Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi ukuze kwethulwa kwembiko.
Zimbabwe.
Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba ole UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lodubo lwemikhuhlane efana lewekholera. Inani eliphansi kwamachumi amane lantathu ekhulwini 42.9% libikwa lilo elilezambuzi njalo eledlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu 76.2% lithola amanzi ahlanzekileyo kalula. Lokhu kukhutshwa lugwalo olukhutshwe yi-UNICEF Zimbabwe indawonye lohlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency, ZIMSTAT. Ugwalo luveza ukuthi isigaba semathebelele North yiso esilabantu abalutshwane abalezambuzi njalo bethola amanzi ahlanzekileyo. Udubo lolu lakho ukwengezeleleka lonyaka kulandela ukungani kwezulu okubangele ukutsha kwamanye amadamu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo councilor ka ward 7 eBrunaberg umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo.
Udubo lezambuzi luyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi ezikhangelele ukuthi uma kungasingathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwe izambuzi ngabe kusize kakhulu. Abantu mpela hamba nzima mpela thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane, imikhuhlane nale esibhekana layo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Ye, abantu bazama mpela maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani but besokusilela kakhulu ebantwini abangelalutho because siyakhangela ukuthi abantu abaningabasebenzi siyahluphekela izweni leli abasebenzi so kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu ababele mali neyikhathi siyabe sikhangele ukuthi uhulumende ingancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lonyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga, lokhu kukhangelelwe ukuthi kungengeza na udubo lolu, njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqede lolu dubo?
Kathe singakhangela izulu alinanga amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngokuningi. Egcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhanya ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandelwa amadamu lawo. La madamu amaningi sibili ungangokuthi uma bengayenza njalo asendaweni ezi-right ukuthi uma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu uma sikhangele umnyaka nalo esikuwo kathe, sizalahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende la engangenelela ukuthi ancedise abantu because inkomo zethu ngakhangela kathe inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana mbona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.
Umnumzana Nehemiah Sihlahlabani Moyo ngukansila kaward 7 eBrunaberg ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBrunaberg. Vanengi abathakazelela usuku lukazibuse weZimbabwe, kodwa abakhona abanye abathi akulasizathu sokuthakazelela leli langa ngoba ilizwe kalilamali njalo asenciphe okumangalisayo amathuba okuziphilisa elizweni ngenxa yokuwa kwesisindo semali yelizwe. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalise nzima njengoba bengelalo ithuba lokuvotela inkokheli eqakathekisa intando kaZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. UGawule usungula lingxoxo.
uzibuse Gibson uzibuse kungakhathalekile ukuthi umumo wezinto ngabe ulukhuli kanganani okwa Tesla phesikhona ngoba iminyaka iyachiyana Gibson kuna umnyaka wendlala ukona umnyaka wesivuno esihle ngabe uzibuse ngozibuse ilizwe lethu lathola uzibuse umnyaka ka 1980 ku 18 April lapho lathola khona uzibuse lapho lathola khona umbuso okwaba lombuso wabensundu umbuso wabaningi waba khona mhlaka 18 ilizwe lathola uzibuse abanye sebengafaka ipolitics zabo lapha lalaphana but okuliqinise ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe lathola uzibuse ephuma ezandleni zokuncindezelo ezandleni zamabhunu embusweni wamakhiwa owesincindezele
baba Ncube uyakhuluma ugawule lapha uthi hayi umbuso ukhona uzibuse ukhona sibili wena uthini
uzibuse ngokwazi kwami ikukhululeka kwakho kulokudla kwakho kulomnotho wakho kulemali yakho kulomhlaba wakho abantu abakho befunda usenelisa ukuthi ubabhadalele i-school fees uzibuse ukuthi ukhululeke wena ngokwakho ungesabi lutho noma kulento oyisolayo uyisole ukhululekile kodwa khonokho eZimbabwe kasikuboni loba kusasa besithi bayagida bagida abanye evele esesaba laba kubandla lakhe khonapho uzibuse kayisuke ukuthi ungwaliphi ibandla ngokuthi lilizwe likhululekile ngiyamuzwa ubaba uGawula ukuthi ungathi akafuni ukuthi amchaze kahle ukuthi uzibuse kuyini ukuthi uzibuse ngozibuse uzibuse kayisuke uzibuse kuphela yikuthi liphila njani elizweni izinto ezilapho ngezenu umhlaba elikuwo ngokabani nxa uhleli kumbe uhleli usenkaya indawo yakho yini kumbe indawo yokuthi uhleli ngokuthi omunye umuntu uthe ehlala namhlanje ngesibuni esisodwa kusasa ngiyakushusa so ke uzibuse singathi vele kasilaye eZimbabwe silokhe sifile silozane sokuthi sibe lozibuze yikho indlela yindlela ekhona le yebo
ye baba Gawule uyazivela lapha ke akumphendule uNcube
ilizwe lethu lakhululeka ubaba uNkomo wayesithi sasilwela umhlabathi umhlabathi lo sesikhululekile umhlabathi siwutholile abantu kade endaweni wakuhleli khona umuntu oyedwa engathi 100 or 200 and something kodwa emlizolo lokhu kade kuhleli umuntu oyedwa amaplaza nala ungakhangela kusukela esigabeni sethu kusemnyama endlovu ngapha kusehla kusiya phansi ngapha kulamakhiwo amathathu amane kade ethi kugcwele abantu khona ngalo kutshengisa ukuthi yikho sakulwelayo uNkomo ubaba uNkomo wathi sasilwela umhlabathi thina sasilwela umhlabathi lokukhululeka ukukhululeka kuyikho ukuthi kade umnotho ube sezandleni zabanikazi belizwe yikho sikwenzayo ukubona kade sithi abantu amakorokoza bayazijebhela abantu igolide ngapho bayenzani yonke into abantu kade imfundo isiyedlaliwe yayafika lezigabeni zonke ezezelizwe ilizwe lisezandleni zabanikazi balo kodwa singakhangela sithi kade izinto zingani zilukhuni hayi isikhathi sakhona kodwa ilizwe lakhululeka
Ncube yamuzwa uGawule lapha sivele ukuthi ilizwe lakhululeka ilizwe likhulu umhlabathi swathathwa abantu sebegebha igolide ngutaphi
babuthile ilizwe alikhululeka mbuya ngenxa ekhuluma ngomhlaba i-title deed ikubani umbuzo wokuqala angithi title deed kusmith wasala umuntu omfakile ungasithatha nje usigole uthi usifake eplazini ufuna nje sibe njengabantwana abaphiwe iziwiji sibe sesiseqa sithi khona hayi ubaba kumbe umama usesilungiselele i-title deed kayikho emuntwini khuluma ke ngezinjiwayo zalezi ezigejwayo balawo yini abantu i-title deed awulayo ufika you are at the mercy of the person ole power oyabe njengoGawule ukuthi uyafika athi ake likhumthunduluka lapha bafana awusoze ukuthi isihlahla somthunduluka ngesakho ngoba kulo muntu okumemeze wathi khala umthunduluka ukuthi ungivotela France akuncedi unxa kube kufuneka baba uGawule bekufuneka sivume ukuthi independence i-political independence sayithola kodwa sisenkingeni siyehluleka ukuthi senze i-development out of this one ngoba ikhona independence kasila sesikwehlukanise ukuthi umgabe wayeshuke wakhwela intaro wahamba le-Bottom City wajolobela wabaleka izinto zawonakala ilizwe laba phakathi kobunzima ilizwe ladilika labhidlika ilizwe
ukwakha kulula kusakhiwa izinto zawonakala ngesikhathi sombuso kaMgabe uMgabe wahlala kakhulu embusweni akusoze kufinde kwenzakale khonoko kathe sithi thina ilizwe lilesisekelo sombuso ilizwe leli ngelethu leli selikhululeka ngo-1980
Lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandlale ZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 Kweziphathelane leMelika Idale le Senate izolo lilahle imizamo yokuxotha umphathi intambo ezekhaya iHomeland Security Secretary umnumzana Alexandro Mayorkas kusetshenziswa umthetho weimpeachment amalunga ebandla lama Republicans abefuna ukuxotha uMayorkas wesithi uyehluleka ukulungisisa udaba lomngcele weMelika lele Mexico Udaba lolu lulahlwe ngemva kokhetho lwamalunga edale leSenate avotele ukuthi lulahlwe. UMayorkas ubesethiswa amacala amabili elokuqala lingelokuphula umthetho wezokungena lokuphuma elizweni elesibili kungelokungethembakali ngoba esithi akuladubo emngceleni kodwa lona lukhona. Lokhu kade kuza kuba ngokuqala kuminyaka efika phose ikhulu ukuthi umphathi intambo athathelwe lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe elandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kudala bamthageta as weakest link abantu laba ungazukhangele futhi angithi izizo lakhe Mayorkas ngakhona ngale owama Hispanic so basebenza anti Latino anti Hispanic sentiment and yena la he represents that bahle bamsebenzise ukuthi ahlabe yi-figurehead la enxa so isiba Mayorkas vele behle be-impeache ngoba vele ngama-Hispanic khumbula ukuthi lwana uspeaker uJohnson wabanjwa esithi hayi asifuni ukuthi into ye-border iphele yiyo esifuna ukuyisebenzisa ku-election so uMayorkas lo bebezama ukuthi drive the point home bakwazi ukuthi they won't win but they just want to score ama-point i-senate kumele we really have to ukuthi sibone ukuthi they're still mature they read through this and ungazukhangele bahle bavota masinya but hayi we're not going to be working this way uminister lifuna ukuthi abotshwe for carrying out the law
ngokubona kwakho yena uMayorkas uyenelisa yini umsebenzi kumbe ikhona okukade bekuthi ukuthi kawenelisi
iborder leyana mina lami ngifika lapha e-America kudala eyivele igcwele kukhanya kulezi nsuku isigcwele okudlula kudala uMayorkas wenza khonokhu akuvunyelwa ngumthetho eTexas ngale futhi bayamresista angithi ugovernor weTexas nxa yena uMayorkas esithi kakwenziwe so yena uyathatha iTexas Republican Guard behambe beyeresista labana angithi kulamanye amadwala that they actually occupied which the Homeland Security could not access so bayaphikisana laye so ukuthi laye enze ezinye izinto kuba nzima ukuthi azenze akulalutho olubi alwenzayo. U.S. immigration policy, federal policy, kulemthetho and that is what is happening.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandelezo umbusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha eMelika. Soku isikhathi sokuzwa imibono yabanye benu lina balaleli elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 elinjani khona ngapho bonke e-studio kanti siyaphila lapha ngise-Johannesburg la ekhambo yebobi bengicela mbe kuyenzeka ngibe lithumezela i-news ngiyazithanda kanjani i-news zenze-Studio 7 ngiyabonga bakithi
Studio 7 sanibonani sanukuphendula othuma laba abaqala hlala beqamba amangini independence is for ZANU people thina abantwana bakamthwaka sisakaza sila independence. If sila independence nga nanti siya enjoy jenga banyo nga si lagashi. Emi kotini etu na sisi bende la zetu na sem dawen zetu zonki. Kutu elo ba anigulezo ndao. Kuma kutuwa independence. Safari li poison all over. Wena chuma zama mpela ukukuluma ikiniso. Utu wena watengwa izanu. Kwa utengu selumo ya wako kuzanu. Na awe wena unga sazo wakiyo lama la Joseph Kaule wakona loyo. Agenu zame njukulumu ikiniso.
Siyabingilela siyabonga emsakazweni. Inkinga esibhekane lawo kakhulu eZimbabwe kungabe kuyikuswela kwemisebenzi, ukuswelakala kokudla elizweni, isomiso, konke nje ukuhlupheka kwamaZimbabwe ababhekane lakho. Lokuhamba begcwala amazwe bezama ukuyafunana nemisebenzi behlangabezana nengqinamba zokushiswa nezondo emakhantini ababekiwo. Yonke inkinga leyi izaphela mhlazana kwaphela izanu. Into okuthiwa izanu PF nje ezilongisa kukhona kulelo lizwe, hhayi amaZimbabwe asesekhatshana lokuthola ukuphumelela nokuthula. Izanu yiyo esikhrethele yonke le nkinga esibhekane nayo ngokuthi abaholi bezanu PF babusa ngochuku and abangontando kayiphikiswa and abafuni ukuvuma ukuthi bayehluleka bethiye phansi umbuso, kumbe ngabantu bezanu bavuma ukuthi bethiyelane umbuso ukuthi njengamanje sesile 40 years kubusa izanu, ngabe sekwabusa amapresident ezanu ebhangu 6 ngabe kungcono wakho. Lokho kubusa umuntu oyedwa owezanu othi uma uyaphumphuma ngenkani ngokufa la lo ongenayo la efane lana lokade ethi uyamkhipha. So izanu PF is the big problem eZimbabwe. Siyabonga
amavuko sithi yomuhle uJoseph. Siyabonga angeke sikungu takazeli uzibuse mama ngqaba ezikhumbuzo ebhalagwe lokhu ekusesela abantu abawadiliza ma abantu abalama 70 years belokhu bengaholile uthi eZimbabwe njengamazi ongumakhelwane eSouth Africa le Botswana bayahola kulokhu kubusa umhlobo wodwa kuthiwa ngopresident umhlobo wodwa akula independence kulokhu kungakaxoliswa kungakalungiswa indaba yeGoodground. Asiboni ukuthi singajabulela uzibuse thina ngapha komthakazi, hhayi besidlala ngengqondo zabantu.
Yes, Studio 7 mina angikeli mbuzele uMalachi Nkomo lo believe gawo lokuthi kisho sonke lesi sikhathi izanu ibusa bebusa le ZANU PF yabo, ikuphi kunini la okuyakhe kuphawulwe khona nezipho, kukuphi la okuyakhe kuphawulwe khona ngoJoshua Nkomo, ngaphandle kokuthi nje wherever labaphawula khona la kwi-internet le abangayifuniyo ngoba besabela ukuthi amaqiniso wonke azavela ngoba kwi-internet avela amaqiniso. Abakazi bekhulume ngezipha bahleli bekhuluma ngokuthi iZimbabwe yalelwa yizanda yalelwa umgabe yalelwa yiZANU PF. Bayake becabanga yini ukuthi kulamabutho asale kangeni yini? Abakazi becabanga ukuyalanda kodwa bacabanga ukucelebrate i-independence mhla ka 18 April. But abakhumbula ukuthi namanye amathambo abantu asale kangeni belwela lelo lizwe lelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa ukulive talk namhlanje othelo lolandelayo, asiyihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngokuthakazelelwa kweminyaka engamathumi amane lane eleZimbabwe lathola uzibuse. Sikhangela ukuthi nguquko bani esabeyitholile ngaluzibuse. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombele ezithi +12024650318. Singeke hlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kungumlando womuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ukubona ukuba imali entsha eZimbabwe Gold iyamukelwa. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi inani labantu abalezambuzi liphansi kwengxenye ekhulu ngalesi sikhathi iZimbabwe ilisana lodubo lwemikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.